kwenzakala yikukhona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okwenzakala ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana and izaba le ngesikhinto yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa yihulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is that i-level ye-government and not less than that. Okwenzakala ukuthi imali le is made available by the banks, and then baza specify ukuthi ikhitshwa njani. In this instance, umama lo sesitsheletini ukhona izabe ikhitshwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapha eBotswana laseZimbabwe. If it is a cross-border business, that's when engasebenza khona. I-company le must be company registered eBotswana. Uma i-company le iseZimbabwe, kumele ibe ine okuthiwa i-joint venture. Imele ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona ukuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzabe kubooster i-trade between the two countries, ngoba amabhizimisi aseBotswana leZimbabwe babethenga bethengiselana behlanganisa ingqondo zabo, behlanganisa amandla abo, and izimali lezi ziphuma emabhangeni awo eBotswana ama-interest rate akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, lina lizweni ngodaba lolu. Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha khuluma okunye okungani akusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende la qamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha seza ukuthi sokutholakale ama-mega deals, umangameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane eBotswana uhulumende, yikho-ke sesibolekwa-ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi, kwangani sokumnandi sokuhle sokunjani. Kodwa-ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezano-P F, ungezabe sithi into eluhlaza, thina sithe sizekwazi ukuthi kayiluhlaza, ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu. Iqiniso kabalithandi likhatshana labo. Nanku sesivuka-ke sesibona-ke incwadi ebhalwe-ke nguhulumende weBotswana ukuthi hhayi kayithembisanga muntu imali, akwela mali abazayikhipha bayinika iZimbabwe, basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukukuzwa nje ukuthi bandaye kukhuluma ukuthi bafuna-ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe-ke leBotswana. Akula mali ethenjisiweyo ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu, kulakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Yabona indaba le othi ngifake kanje i-facility le, mina umcabango lowo awuqalisi namhla. This idea yavela ngo-2009, abantu bahlala phansi bayivumelana bathi no, asiyenzeni into le. At the time yayi-$500 million, which is about maybe $49 million or $48 million. And this thing yehlulile ukuthi iqalise from that time. Abantu ama-ministers on both sides bahlala phansi baphikisana, behlule ukhona bevumelane on angazi ngesilibethi ukuthiwa ama-risks, how to mitigate ama-risks. Kwakumele ukuthi nxa uhulumende weBotswana esithi mina ngizalinika i-guarantee, izimali ezincane zingabhadalwanga yimi ezabhadala, uhulumende weZimbabwe wamele thina mina ngizakibe i-guarantee ukhona amabhizimisi aphakathi kwe-facility leyi, asiwatshintshe, asiwahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asibathathele nxa ukuthi ba-involved in agriculture, asibathathele umhlabathi, asibathinte ukuthi they're protected. So even lakathesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. It's an amount that it's 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wena ke ubona njani? Ubona ungani kuzaphumelela yini?
Akasithembi, kasibona ukuthi-ke kule nto engaphumelela. Thina sesithemba ngokubona njengotomat, ikakhulu nxa sikhangela kubandla leZimbabwe lohulumende wezanupiyefu. Nxa sinanzelela eleBotswana, kakhulu into eli-exportayo, i-economy yalo i-based kuma-diamonds. Ingakhangela ukudla okuningi okusetshenziswa eBotswana, bayimporta e-South Africa. Sokungaba lula ngalathi sisalama-industry aqinileyo eZimbabwe, sisalima, si-exporte uchago, export ama finished products izinto eziningi ziye kobotswana ngokungasebenza leyo ndlela kodwa ke kathi singakhangela ukuthi lathi singokhongozela kasisela industry yethu kasisalimi sesizingela emaplazini lapha ulima khona amakhiwa sesithwena sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala yikho ke kanye uboni mina isivumelwano sabo lesi ukuthi ke singancedisa kathesi